vele njengamakhansela sithabe kakhulu ngoba kade singakwazi ukuthi sisebenzi kakuhle naye ngoba kade bevele bemfake ekhoneni sikusibambanisa nathi ukusebenza kwethu. Sithiyakhalakisi ngoba vele kade vele sikwazi ukuthi uyawina ngoba kanani problem for it. Balaba bakhanya vele benenjongo yabo ukuthi bamkhuphe kodwa siyazi ukuthi awodadila laba abaphathi umthetho bazama ukuthi bakwenze ngendlela e-professional. Bangalokho bekwenza ngendlela e-professional kukhanya vele uza lokho ewina noma bangawuthatha noma bangamthatha kumthetho andwaka kangaki.
Kungani lisithi wakhutshwa ngokungekho emthethweni? Kungani likholwa ukuthi nguye okufanele akhokhele idolobho leHarare njalo aqhubeke engukhansila kaward 17?
Thina sithi wakhutshwa okungekho emthethweni ngoba vele umeya ufuze aphume phakathi kwethu singivotela thina abanye bakhe abavotela kanye lama-residents. Lokho ukuthi umeya akhutshwe nguminista vele kakukho emthethweni ngoba vele sikwazi ukuthi uminista vele kadezama ukuthi asifakele lo uSiwathi Mkhizwa vele kathesi othengisa ukuthi vele sazi sesendleleni sephume endleleni yokusebenzela abantu kodwa sesendleleni yokuthi asebenzele izifuno zalaba abamthumayo.
Likhangelele ukuthi imisebenzi yekhansili sizaqhubeka kuhle yini kathesi?
Asizakhangelele ukuthi sizaqhubeka kakuhle ngoba sebake bambiza batshengisa ukuthi vele kabafuni ukuthi basebenze, uminista akafuni ukuthi asebenze naye. Thina sikhangelela ukuthi angabe uminista naye uyazwisisa ukuthi i-City of Harare ama-residents afuna ukuthi babone umsebenzi uhambela phambili kakuhle, avume azwisise ukuthi amkhiye uJacob aqedise umsebenzi wakhe. Isikhathi vele esesiseleyo sesisilutshwane, angiboni ukuthi inkinga kuyini, bamkhiye aqedise umsebenzi wakhe kakuhle.